ngasingakubeka kuthi ngesindebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula ngansuka sathatha igama lesihebheru sasokuli sintsha nje lazwakala ngesindebele sathi phasika okuthiwo liphasika-ke ngokwe-historic background yakho iphasika lisukele egibhithe abantwana bakwa-israyeli sekugqilazweni egibhithe kwesinye isikhathi siyangifike sithi babethunjiwe kodwa bebengathunjwanga siyananzela ukuthi bazihambela esikhathi ujakobe besiyadinga ukudla egibhithe unkulunkulu-ke wayethembisile ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobakhipha egibhithe ekushilo futhi lokuthi bazangena emgqilini so isikhathi sephasika-ke unkulunkulu uyafika-ke ngomosi ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-israyeli egibhithe kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwephasika asokusithi sezekela into ezithile kulokho kugqiniswana umosi nofaro unkulunkulu wasesithi hayi mosi okwakhathesi senza zibonakalisa kanye faro
kubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo
ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amadlulo wonke okungena-ke khona indaba kakhulu yephasika ukuthi unkulunkulu wasesithi kwabako-israyeli lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici elingelatshata elingelansumpa elingelani liwahlole ukuthi yini awalasici liwahlabe lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo ligobe emgubazini yezizalo zenu yakumalimkele amawini kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzathi ingilosi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo kodwa lapho enizabona khona igazi nizakwedlula ngamafitshane-ke iphasika bese likhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise igazi leliyana lathi sehlukanisa njalo phakathi kuka-israyeli namagibhithe u-israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi kwamagibhithe kungekho nangokufundisa u-israyeli amandla kankulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-israyeli njengowakhe phambi kwezizwe phakazela ukuthembeka kukankulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayethengizabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula ngokuthi unkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ebugqileni abehlukanise seze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo asefile amazibulo kunakala ufaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza umosi lo-aroni